Amaphephandaba ambalwa eZimbabwe avika ukuba kwehlule ukuthi ilizwe lakhe okupheleleyo izakhiwo lezi ezifika phose amashumi amabili 18. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa walile ukukhuluma ngodaba lolu njalo lokuthi kwasetshenziswa imali enganani ukuzakha. Inkokheli yeSADC izahlaliswa emahoteleni agoqela iMeetings, Rainbow leMonomotapa. Ubambe owangaphansi umnumzana Ephraim Sibindi ofundisa ekolishini ye-University of Zimbabwe.
Kuyamangalisa lokho okwenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende uthi khona yena useyakhiza kiyo eziningi kule leya eseharare kuthiwa yimbuzi roundabout, akula nto ebonakalayo.
Ezinye njalo ingcwethi kwezombusazwe lezomnotho zithi liyazehlulekela eleZimbabwe elichaphaza imali kaZulu. Abaphathi ntambo bakahulumende ababona ngokwakhiwa kwama-presidential villas abagoqela umnumzana Amos Marawa balile ukukhuluma ngawo. Loba nje eleZimbabwe lenelise ukulungisa imigwaqo lokunye eHarare, laxotsha abathengisa impahla eHarare enzikini yedolobho leli. Kulabanye abancoma okwenziwa nguhulumende. Omunye wabo unkosikazi Nomvelo Dube.
Uhulumende wenze kuhle ukulungisa imigwaqo ekade ingasahambeki. Siyabonga kakhulu ukuza kweSADC sokwenze ukuba idolobho libe lihle.
Omunye wabakhala ngokuxotsha emgwaqweni umnumzana Dabeng Kwasiziba.
Thina sesiphilele evalweni ngoba siyagijinyisa isikhathi zonke. Kunje sebengixotshe ndawonye labanye labadingihlengise lapha, akuzi sibili.
Okhulumela uhulumende ngesikhathi somhlangano weSADC umnumzana Richard Mawomva uthi kuhle abakwenzayo ngoba indawo zonke elizweni zibukhazikhazi. Ukuqhutshwa umhlangano wezomvikela lezombusazwe owe-Troika namuhla eHarare njalo kukhangelelwe ukuba omongameli bamazwe agoqela eleMalawi, Tanzania, Namibia, Botswana, Angola lamanye baza kuthi gwaqa kusasa emhlanganweni omkhulu owe-SADC Summit ozahlolisisa okwenzakala emhlubulweni wezansi e-Afrika. Kukhanya engani inkokheli le kayisoze ikhulume ngodaba lokubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.